Sande High Court. Ukuze court, I don't remember, Chris, it was just, ukuthi court isinike i-order yokuthi umahashi ka aphinde endlini ngoba uThombo usebenzisa amandla akhe in terms of the Urban Councils Act ukuthi abisele umahashi ama-investigations angakapheli.
Ya, kutsho ukuthi likhangelele ukuthi udaba lolu lungene nini emthethwanda?
Sikhangele ukuthi ngokuphela kweviki i-High Court isinike i-date ngoba sifake i-agent application. So simelele ukuthi i-court isinike i-date.
Ne, ungasitshela ukuthi udaba lolu lumi njani? Ngobani abathiwa ngama-respondent ngesilungu?
Okay, ama-respondent i-minister uThombo.